endabeni zethu lamhlanje wake wamela impophoma edalela eParliament njalo elilunga ledale elimqoka elePolitbureau umnumzana Sikhanyiso Ndlovu kasekho. Umongameli Robert Mugabe usevimbele umsakazo weZBC ukuthi utshengise inkulumo yakhe edalela eParliament lamuhla kulandela ukuhozwa kwakhe ngenyanga edluleyo ngamalunga edalela eParliament awebandla eliphikisayo esenza inkulumo efanayo. Kodwa isikhulumi sakhe umnumzana George Charamba uthi kuphambanisekile umongameli Mugabe waphiwa umbiko ongayisiwo ukuthi awufunde. Uhulumende uthi ibhanga le-African Development Bank selivumile ukwesulela eleZimbabwe isikwelede sezigidi ezedlula amakhulu ayisithupha zamadola, i-$601 million. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngemidlalo yamavuzu parties lapho abatsha ababikwa bezithokozisa khona, bedakwa, njalo abanye besiya emacansini. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 9:09 a.m. kumbe 4930 lo 15455 shortwave.